uZulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF.
The main agenda that was there in the formation yeparty yagcina ithatha ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi. So from that time kwahleko i-direction yelizwe yahleyalahleka.
UNkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, i-WODAS, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lo majale babona ngani yinto eze kwehlukanisa isizwe, kodwa yinto ekhona kwisisekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwel Mpande, isakamuzi senqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ingaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisikuthi i-devolution ngeyamandebele lamashona.
Osakhulayo uNqobizithazitha oyenyandeni uthi ukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke. Kwasekuthiwa umuntu oyedwa one farm, kumele kube one family one farm, kube one mine one family. Ayikhona ukuthi imayini yonke ibanjwe ifamily eyi-one, kuye kwanjibe ngiyakudlovu ndlovu ndlovu ndlovu. Yikho kuzasuka izinto ezinjengezevovu.
Umeya wedolobha leGwanda, umnumzana Justin Majale, ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi i-devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidimandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations, siyekuxoxisana ukuthi sifuna imenjani. Asihambeni kuma-civic organization, asihambeni njengama-residents, basithole sine-position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla elibusayo le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathesi elibusayo yinto elikhangeleleyo ukuthi amandla akayehle, akuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulomhlangano ngolombhuqazwe wegugrawundi, uNkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazwe lo.
Okwenza singachazi, singahlaliseki, singahlalisani, asixoliswanga besingukxoliswa. Ipatho ukuthi sixoliswane, sixolelane, then move forward.
Lo msakazo kanye labe media center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu akuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe, njalo ngolesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu Albert Ncube.